Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 28 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, kwethulwa uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo efika phose amabhiliyoni ayisishiyangalombili amadola emelika 7.7 billion.
Leli bahlezi bitshontsha okwakuqala babesetshontshe esipayeni kanti sibisibitshayela egangeni. Iwofountain vele izihole vele imizi from village A, B, C, D kuyatshontshisatshontsheni. Amapholisi angazi ungaripota, akula follow up.
Abafuya inkomo bakhala ngamasela atshontsha izifuyo nsuku zonke. Sizaxoxa ngokubotshwa kwabaphikisayo eZimbabwe abavalelwa okwesikhathi eside eRemand Prison. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo kahulumende obona ukusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe ukuzathuthuka ngokuyisithupha ekhulwini i-6% ngomnyaka ozayo, loba lokhu kunciphe kakhulu kulalokhu obekukhangelelwe nguhulumende. Uncube ukhulume lokho namuhla edala lephalamende ngesikhathi esethula uluhlu lwendleko kahulumende eyomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Ukukhangelelwe ukuba kuzafunakala imali efika phose amabhiliyoni amathathu eZimbabwe gold kumbe i-268 billion zig yokuqhuba inhlelo zonke zikahulumende ngo-2025. Imali le ifika phose amabhiliyoni ayisishiyagalolunye amadola emelika 7.7 US dollars. Ingaza zikahulumende bezicele imali efika 700 billion zig, kodwa uhulumende wathi akasenelisi ukuba le mali engako. Uncube uthe kukhangelelwe ukuba kuzakuna izulu ngemfanelo ngomnyaka ozayo okuza kwenza ukuthi umnotho uthuthuke okwedlula lonyaka othuthuke okuyisilinganiso sokubili ekhulwini 2% ngenxa yesikhudumezi somkhathi ese-El Nino esidale isomiso esesabekayo lonyaka.
The attainment of the projected 6% economic growth in 2025 will result in Zimbabwe being one of the fastest growing economies in the region next year.
Uthe kukhangelelwe njalo ukuba ukwenjiwa kwamatshe aligugu kuzathuthuka ngokuyisilinganiso sokufika phose okuyisithupha ekhulwini 5.6. Ukuphehlwa komlilo kagetsi kuzathuthuka ngokwedlula kancane ichumi ekhulwini 10.6%, ukuthi njalo ezemichini yakulezi nsuku kuzathuthuka ngokufika phose ichumi ekhulwini 9.9%. Uncube ubike ukuba konke lokhu kuzathuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wathi eZimbabwe lizazama ngamandla onke ukukhanga abantu labo somabhizimusi ukuba basebenzise imali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig.
Month on month zig inflation declined by minus 2.4% in May 2024 and average 0% in the second quarter of the year. We have a chart there showing the inflation profile.
Uthe intengo yempahla ezijeneyo akayisakhuphuki nsuku zonke ngenxa yokusetshenziswa kwezig. Imali le enengi yebhajethi yalonyaka izanikwa uhlangothi lwezemfundo i-47 billion zig, ukuthi olwezokulima luzathola i-23 billion zig, olwezomvikela luzanikwa i-18 billion zig, njalo ezinye inhlangothi zizanikwa imali ezijeneyo.
These measures have had a positive impact as both the official and the parallel exchange rate have stabilized. In 2025, zig inflation is expected to remain stable.
Uthe usiyafika umpandula lonyaka isikwelede selizwe kumbe i-public debt bese sidlula kancane amabhiliyoni amakhulu amahlanu 524 billion zig. Loba kunjalo uthe kukhangelelwe ukuba eZimbabwe lizathengisa impahla ethe xaxa ngomnyaka ozayo uma kuqathaniswa nalonyaka. Uncube uphinde wathi abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathumezele ekhaya amabhiliyoni phose amabili amadola eMelika kunyanga ezisishiyagalombili kusukela ekuqaleni komnyaka. Uthe ilizwe lizazama ngamandla wonke ukudinga imali yelizwe, ngakho-ke sokuzaba lomthelo othethwe emalini yokubheja ezomdlalo. Uphinde wathi kuza kuba lomthelo zokudla okuthengiswa izitolo ezipheka okutshiyeneyo. Ingcweti ebona ngezomnotho umnumzana Masimba kuchera kabona ukuba umnotho weZimbabwe uthuthuka njengalokho okukhulunywa nguNcube.
Okufunakalayo yokuthi kube le-stability kwi-economy yeZimbabwe, kumele sibe le-beneficiation yama-products anjengama-minerals ethu.
Kodwa enye ingcitshi kwezomnotho umnumzana Thedi Ncube osebenza ecoalition yeLupane State University uthi uvumelana lokuthulwe nguNcube.
I-budget statement ekhutshwe nguProfessor Mthuli Ncube itshengisa ukuthi kunengi okwenzakala eZimbabwe, kakhulukazi on the economic growth front. Ikhombisa ukuthi kule economic growth eZimbabwe.
I-budget yomnyaka ozayo izahlolisiswa lidale lePhalamende esikhathini esifitshane esilandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Namhla abantu emazweni achiyeneyo agoqelela eMelika bananza usuku lweThanksgiving Day, okulusuku lapho ababonga ukubusiswa kwabo lemuli zabo. Usuku lolu lunanzwa emazweni agoqelela eChina, Ghana, United Kingdom leAustralia. Ngosuku lolu imuli zijayele ukuhlangana zidlandawonye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Dawie Akatho.
I-Thanksgiving iqakathekile sibili ngoba labe lilethuba lokuthi imuli zihlangane zibonga impilo, zibonga imisebenzi. Ubuhle be-Thanksgiving yikuthi alula ma-conditions okuthi abantu behlangane. So luyanceda ukuthi abantu abatshiyene emsebenzini, esikhonzeni, bayakwanisa ukuthi behlangane bekhulume ngempilo lama-opportunities abe ekhona empilweni zabo.
Yiziphi ezinye izinto ezenziwa zimuli ngalolu suku ezilisiko eliqakathekiswayo kakhulu ngalolu suku?
Yisikhathi sokuthi imuli zihlangane, zidle, zibonga ukuthi zilempilo enhle. Yisithuba sokuthi abantu bekhulume ngempilo zabo, imisebenzi abayenzayo, le ndawo lapho abahlala khona, bekhulume ukuthi abantwana banjani, benza njani esikolo. And nxa befuna ukushare ama-advice, kuba yisikhathi esihle sibili esokuthi bekhulume ukuthi bengayincedana njani.
Amanye amazwe afana leZimbabwe angafundani kulolu suku? Lukhona na usuku olufana lalolu emazweni afana leZimbabwe?
Kungaba yinto enhle sibili ukuthi iZimbabwe ibe le-Thanksgiving ngoba kuyaba yisithuba esokuthi abantu beZimbabwe yonke bebe lethuba lokuthi behlangane, bebonge impilo enhle, imisebenzi, ukukhula kwabantwana lemuli zabo. And also kuyanceda ukupusha for i-community development ngoba nxa abantu behlangana babe bekhuluma ngama-opportunities abe ekhona endaweni zabo.
Umnumzana Dawie Akatho isizalwane seZimbabwe esesihlala eMelika obesecingweni leStudio 7 eseMaryland khonapha eMelika. Omele eZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Amadziripi uthi kulezizalwane zeZimbabwe esifika ekhulu ezibotshwe zisanda kuphuma emgodini wegolide eSilfontein esabelweni seNorthwest lapho ebezivalelwe khona labanye otsheketha okuthiwa babanjwa ngamandla ezigebengu ukuthi bengaphumi kulowo mgodi. Sekule nyanga ezimbalwa abantu laba bevalelwe emgodini lo ogonjolozelwe ngamapholisa athi akumelanga benikwe ukudla ukwenzela ukuthi bephume khonapho ngenxa yendlala. Banengi okubikwa belokhu bephansi kwalomgodi. Imizi izakamizi ezihlala emzini eyakhelane ledolobha lakoBulawayo zikhala ezimathonsi ngamasela atshontsha abulale izifuyo zazo ayethengisa inyama emabhutsha akoBulawayo. Esigabeni seHope Fountain inengi lithi inkomo zitshontshwa ebusuku ezibayeni kumbe nxa zisemadleleni, njalo inengi lithi alisela nkomo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Kulezi nsuku abantu beHope Fountain balale bequdile njengomvundla belinde izifuyo ngoba masela asevuke ubhova. Ukhulu Peter Sibanda omunye okhalayo.
Batshontshile inkomo zami ezingu-4 zabulawa inkomo lezi. Zazisesibayeni ngazivulela ekuseni. Ngithe ngizivulela ekuseni ngisentambama ahlangana namatholisi ewodwa. Ngase ngasuka lapho ngaqonda ukudinga, ngadinga sibili okwesikhathi esithile. Ngahamba emapholisa ewodwa futhi ngaripota.
Umnumzana Enoch Nkiwane laye uthi amasela atshaya abhuqa esibayeni sakhe.
Siyazama ukuthi ngadinga inkomo kodwa inkomo bazitshontshe, sihamba tshontsha 7 isitshontshwe last month. Angazi-ke ukuthi singasizakala ngandlela bani ngoba indlela eyenzakalayo enkomeni la ayimnandi. La masela ngingaze wabone akula plani ukuthi uyayi-acte uzaba-acte kanjani, babaleka futhi. Angazi ukuthi-ke indaba enjalo ukuthi singayenze njani. Siyazama abantu bakhona ukuthi sibabambe, akunzima. Ababambeki.
Omunye njalo osebuhlungwini ngugogo Sithembiso Nkomo owatshontshelwa umhlambi wonke.
Inkomo zahamba ezingu-10 so azibonakali, zahle zafa. Ezinye bahle batho bayaziquma bahamba bazithatha badlela badlela ngaphiya babedlele ekhona legangeni. So yikho ndinga ngenkomo zami, ngibuhlungu.
Kulabanye abathi inkomo zabo sezivalelwa ezibayeni lapho ezinikwa khona ukudla ngenxa yokwesaba ukuthi zingatshontshwa. Umnumzana Stanford Nkomazana omunye wabo.
Sizivalele, siyazifida, sivalekela amasela ayisesitshontshelwe kakhulu inkomo. Sitshontshelwa zingaphuma, ziyahamba kaziphenduki, ziyabulawa, sibone ngamakhanda, udinga inkomo, ukhathale. So sasibona kungcono ukuthi-ke sithengise ezinye, sithole ifide ukuthi sizifide. Uhlupho esilalo kasikwazi ukuthi uhulumente uzasincedisa njani, kodwa-ke sile hope amasela amaningi azabanjwa.
Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka esakhamuza koBulawayo sabamba isela lihamba ngemota lithwele inyama yenkomo eziyisikhombisa. Inyama le yayingekamnumzana Zenzo Luphahla oyiHope Fountain. Yena sotshontshelwa inkomo ezidlula ama40.
Ezi ayisukuthi ngiza kuqala vele bahlezi betshontsha, okwakuqala babesatshontshe esibayeni ngathi sibisibitshayela egangeni. IHope Fountain vele ezihole vele imizi from village A, B, C, D kuyatshontshatshontshela. Amapholisi angazi ungaripota, akula follow-up, kababuye. Ezithi zikhathesi mina ngatshontshela, ngitshontshelwe, abezilanga bebuye ku-ground bezobona inkomo ngoba ezinye izaganyulwa.
Uyaphambili Luphahla sithi amapholisa asehlulekile ukubamba amasela abatshontshelayo.
More than 100 inkomo esezitshontshe iHope Fountain, but akula abakazi bebambe lutho. And kuthiwa kule anti-stock theft. Kanti i-anti-stock theft ngeyehofisi yini, kumbe ngephumela phandle ibuze izikhalazo zabantu. Kanti kumele ibe iphume ku-ground isebenze ebantwini, ingasebenzisi ehofisini. Ngoba ezithi zikhathesi inkomo ziyabulawa, kababuyi ku-ground bezobona ukuthi kanti inkomo zibulawa ngaphi iHope Fountain.
Abanye abahlali bakule ndawo sebecabangela ukuba abatshontsha inkomo zabo badlelana namapholisa. Isikhulu samapholisa koBulawayo Inspector Bendiko Ncube uthi lanxa abantu belensolo namapholisa abaphanyeke udaba labo kunkokela amapholisa edolobheni leli.
Ma ukukhona umuntu ole information loba injani, kabuye emapholiseni eprovinsi azobona abakhulu beprovinsi loba kungubani loba kuyimi engithintekayo endabeni zenkomo, ngoba inkomo ikakhulu kwendaweni yemaNdebeleni lapha yilo igugu labantu. Uma ekhona othintekayo loba kunguncube ethinteke endabeni zenkomo, limbhode uncube lingayikhona, lingahambi ku-officer in charge kancube lapho buyani eprovinsi liyekhuluma ukuthi silompholisa kumbe silomuntu esibani ubambene lamapholisa onje onje onje. Indaba le siyilwiseni sonke.
Akwaziwa ukuba zingaki inkomo ezitshontshwe eHope Fountain kusukela ngozibandlela lonyaka. Ngiyimele Studio 7 igama nguyenze Jesus Band.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kweleNamibia kungakhanyi kahle ozanqoba kukhetho lolu okuncintisa amabandla ambalwa ogoqela elibusayo eleSwapo. Ele-Israel lithi isivumelwano selizwe leli lebutho leHezbollah sokubeka phansi izikhalo kwensuku ezingamachumi amahlanu kazilandelwa ngemfanelo yiHezbollah yona ephika okukhulunywa ngabe-Israel. Umthethandaba kamantshi izolo eHarare wethulele umkhokheli webandla le-TCC uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe ezijeziso ezehlukeneyo wabeka eceleni izigwebo lezi okweminyaka emihlanu esithi akumelanga abantu laba benze imihlangano engekho emthethweni kungakedluli iminyaka leyo emihlanu. UThimba labanye laba abatholakala belecala lokunanza usuku lwe-Day of the African Child emzini wakhe kuthiwa benza lokhu eHarare okungekho emthethweni. Ukugwetshwa kwabo kuchothozwa ngabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa ngohulumende obabopha abavalele eRemand Prison okwesikhathi eside, kodwa imithethwandaba ephezulu ibakhulule isithi kabala macala. Lokhu kwake kwehlela uMnumzana Job Scala owaphose wahlala eRemand Prison okweminyaka emibili esethweswa icala lokutshotshozela uDlakela. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele loMnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU PF. UmLalazi usungula lingxoxo.
Ama-opponents uyawasayilensa ngokuwavalele jele. Ukuze usanitize i-political violence yakho uyabahambisa through ama-processes ase-court. But akula ma-provisions aqinileyo sibili angenza babopha abantu. So ultimately bagcina bekuvalela isikhathi eside ejele and then babe sebekusentensa just to sanitize their political nonsense. Yiyo nje into eyenzakalayo.
Ye baba Gawule, ukubona njani lo sa
Gibbs? EliZimbabwe lilizwe elibuswa ngumthetho umthetho welizwe oyiwo oyethulwa ngamadale amakhothi ayebe yiwo alawula konke lokhu esikhuluma ngakho kathesi. Kodwa-ke into edanisayo ukuthi ngelila kuswelakala uhulumende ukuthi hhayi lapha obani laba abanikwa isigwebo nje othimba laba bathiwa. Kodwa mina engikutshoyo ukuthi asivumeni ukuthi amakhothi lawa yenze umsebenzi wawo. IZimbabwe ilizwe lemithetho yalo emele ilandele. Oyephule umthetho ikhothi naye engelacala Gibbs. Icala ikhothi kayimfumene engelacala ukuthi umuntu lowo ubebanjwa ngabantu abathile kumbe kulezombangazwe phakathi, but ikhothi kayilazo ezombangazwe. Ikhothi izafika ilahlele khatshana nxa kuwukuthi yonke into ye umuntu vele kalacala. Ngokunjalo singatshana ngamakhanda abantu bathi lokhu, abanye bekhulume lokuyana bethi hayi lapha kule politics ezithize, kodwa hayi finally
rule of law. Yes, siyakuzwa khonapho Gawule usethule senzenjalo. Bawumlala zingena khonapho umphendulo Gawule.
Izikhathi eziningi ama-regime abuswa ama-detectorship ayande ukuba labantu abavikelayo bethi lokhu abakwenzayo kulungile. Kodwa-ke asikhangele nini ama-cases onke lawo. Ngama-cases nje abe evele alethwa ukuthi ahlukumeze abantu. Ukubuthana kwabantu kulicala njani? Ngoba abantu balelungelo constitutional ukubana babuthane bakhankase ngendlela abafuna ngayo. Ungakhangela amacala onke lawa akula ngisho eliyi-one eselike laba le-test of time ukuze li-test emthethwandaba kakuhle sibili. Kugcina sokufakwe isigwebo esinjengalesi kube sithiwa si-suspended for 5 years. Yikho esihlala sisilwa la ukuthi uhulumende ohlale sesaba abantu bakhe uhlale ebacindezele ebanikeza namacala abangelawo ehluleke lokuba-try. Bangaka abantu bezanu abahlanganayo ababuthanayo bengela kuhlukunyezwa. Kodwa-ke kuyehlukunyezwa nje nabantu especially abe-opposition. Into esihlala siyibhekile le kulusizi ukubana kulabantu abahlala beyivikela into ezinjengalezi.
Ye baba Gawule, nje ukukhuluma kwamlala siyakhumbula ukuthi uJob Scala la ibalona nizanjalo labanye abaphikisayo manje ngabe kwenza konoko awuntu ngani ukukhahlanyezwa kwelungelo lazulu akunjalo kugawule
okukhona tips ukuthi mina ngithanda ukuthi ngiyeshukanise ukuthi konke okwenzakalayo ama-coach abe siqhuba umsebenzi wawo ikuya ubone gips abantu besithola kwesinye isikhathi bethi amapolisi abantu bebesunduzelana bethi amapolisi athi thina siyabopha labo bantu be-corruption ama-coach alahlela khatshana kodwa at the end of the day kwesho kusola uhulumeni konke konoko okwenzakalayo ama-coach nxa eyathi gips amgcine umuntu ema-coach khona ngale at the end of the day abantu sebesithi uhulumende nguyothi uhulumende mina kibza ngikubone ukuthi uhulumende ungena ngaphi khonapha ngingazi ukuthi enxa mhlawumbe kukhona engakuboniyo kodwa-ke okukhona ukuthi uhulumende laye uvele yena ngathi i-judiciary iyi-arm ye-government kule commission eyiyoranile ukuze ezimeleyo yodwa ezibusayo ngokunjalo i-interference ayimelanga ibe khona ukuthi bamele bezenzele imisebenzi yabo bekhululekile inkosi ukukhangela lokuthi le mpumela lokho abakwenzayo bithi ukuthi mina ngakubona njani ngingumuntu ongalokuzanga umthetho kodwa okusalayo ukuthi bona bazakwenza okusemandleni abo ukuthi baphawule imithetho bethule izigwebo ezifaneleyo ngokusemthethweni kodwa kungalaka ukuthi umuntu lo ngowaliphi ibandla kumbe ngowalelani ibandla kanti izimbabwe phela lizwe lilemithetho yalo kanti ungayephula umthetho gips kumele ujeziswe umuntu wepholisephula umthetho izephula umthetho zimele zijeziswe
Yes, yawuza kakhulu baba Gawule. Ngamaphitshane sibili baba Mlalazi vala khona ugqiba baba.
Emfuna ukukhumbuza ubaba uGawule labanye abantu bezane ukuthi singakhangela amacala lawa njengalawa. Angahanjiswa kuma-courts ahaya. Izikhathi eziningi afika achithwe ngenxa yokubana abomagistrate izikhathi eziningi bayabethuselwe. Sesike sakubona lokhu ukuthi umagistrate efika e-court uyabevele sesaba laye agcine enze lokhu okufunekwa libandleli ubusayo. And uku-abuse ama-citizens elizwe. Sifuna ukuxwayisa labo abasembusweni manje ukubana kuzafika ekugcineni, kuzabahlupha futhi. Baningi kwamanye amazwe esesibabona ohulumende besiwa ngenxa yoku-abuse abantu bebagweba ngamacala angekho aphekwayo kusetshenziswa amapholisa iningi labo kungama-political activists.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lo mnumzana Believe Gawule owebandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Balinde ngabomvu abanye abeZimbabwe kweleBotswana ukubona ukuthi uhulumende omutsha kamongameli Duma Boko uzaphatha njani udaba lwabokuza. Ngumbiko wesimo sezwe uBoko walucheza udaba lezokungena lokuphuma kwabantu elizweni immigration policy. Intelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usetholela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe bayazibuza ukuthi kambe kuzaba lontshintsho na kwezokuphatha bokuza kweleBotswana nalokhu kulandela ukuthi uBoko angakhulumi ngodaba lolu kumbiko wakhe asanda kwethula phezu kwesimo selizwe. UBoko yena uthi ngaphansi kombuso wakhe eleBotswana lizaqinisa ubudlelwano lamazwe angaphansi kwenhlanganiso ezifana le-Southern African Development Community, i-SADC. Uthi uqakathekile ukuthi ilizwe leBotswana lizwakale kumhlubulo ngezansi kwezwekazi le-Afrika ikakhulu phezu kwendaba zombuso wabantu ngabantu kanye lokuqhuba kahle ezombusazwe.
We will refocus our foreign policy to ensure that our advocacy voice is heard.
Sizatshintsha ukukhangela indaba zethu zokudlelana lamanye amazwe ukuze ilizwe lethu lizwakale kundaba ezifana nokuthuthukisa amalungelo oluntu, umbuso wabantu ngabantu, ukubusa okuqondileyo kanye lozomvikela lokuthula.
AbeZimbabwe abafana lomzana Stanley Ncube bathi bafisa ukuthi kuphume emceke ukuthi uhulumende omutsha uzaphatha njani uhlelo lwe-immigration policy.
Asizwanga laphana-ke ekhuluma ngathi abantu baseZimbabwe. Kutshengisa ukuthi emsebenzini yakhaza yenza elungisa imisebenzi yabatswana bangagcina besifugela phansi yasethusa lokho.
Ngaphansi kombuso osanda kuphuma esikhundleni wakhokhelwa ngumongameli umzana Mkhwetsi Masisi, abeZimbabwe babencoma ukuthi ukuphuma kwamaphepha okuhlala lokusebenza elizweni ama-work lama-residence permit kwasekungcono owezimbabwe ubhizimusi ephathisa ngokuthola amaphepha la. Umnumzana Mthokozisi Mpofu uthi ubona kungasoke kube lo ntshintsho kangako kundlela uhulumente aphatha ngayo abokuza.
He has been talking about allowing investors to come and invest in Botswana. He has been a person who is against foreigners.
Kubungulezo mbusazo mzana efihlela Ncube uthi njengomongameli omutsha uBoko ukhanya ezimisele ukuthi abeZimbabwe baqhubeke beyingxenye yokuthuthukisa umnotho kwele Botswana.
Ngendlela akhuluma ngakhona umongameli omusha kwele Botswana uveza kahle kamhlophe ukuthi uyananzelela ukuthi abaseZimbabwe bayadingeka eBotswana ngokuba balolwazi oluthile ezomnotho zeBotswana eziludingayo. Kanti ke njalo bayenza imisebenzi abantu beBotswana bangazinikelanga ukuyenza.
UBoko ukhulume kakhulu ngokonakala kwesimo somnotho kwele Botswana ongatsho ukuthi abeZimbabwe kulelo lizwe baphande okuphindiweyo. Ukoma kwezomnotho kuza ngesikhathi umhlubulwa ngezansi kwezikazi le-Afrika oguqela ele Botswana olimele kakhulu ngokunganikwezulu okubangelwa isimo somkhathi ese-El Nino. Lokhu kubone ukuncipha kwamathuba kwabeZimbabwe kakhulu abaphila imisebenzi yokulima. Umnumzana Nick Hurikure okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Residents Association uthi uqakathekile ukuthi abokuza bazi uhlelo lukahulumende phezu kozokungena lokuhlala lokuphuma kwabantu elizweni eze-immigration.
If what the president has said before comes to fruition.
Lokhu kuza kwenza ukuthi abantu bahlale bengekho evalweni lokuthi bazagijinyiswa ngamapholisa kumbe kubanjwa babuyiselwe ekhaya.
Kusenjalo uhulumende omutsha uzithola ibhekane lomkhosi wokuthi afake umfutha ekuluseni inkohlakalo. UBoko uthembise ukuthi ilizwe lakhe lizalwisana lokuchaphazwa kwesikhwama sikahulumende okungabe kwenzeka naphansi kombuso wengumongameli uMasisi. UMasisi yena uthi hatshi umsulwa engazange aphambane lomthetho ngesikhathi esesikhundleni. Intsha isike yangena esitaladeni itshengisela phezu kokukhathazeka ngokuthi inkohlakalo yamemetheka ngaphansi kombuso kaMasisi. Bathi umongameli Boko kakhalise umchilo kibo bonke abantshontsha kwisikhwama sika hulumende. Ngomqondisi Dubo endaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Songe isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Studio 7 linjani bakithi emsakazweni? Thina siyaphila, sibonge kakhulu kusilethela izindawo kusakwamalanga. Siyabonga kakhulu. Kodwa okusilimazayo bakithi, okusenza ukuthi singaphili kahle lapha esikhona, iloko kuthiwa izinduna zizayo zibuya zithi zizoxolisa ngeground. Izinduna yizo yini ezabulala abazali bethu? Njalo izinduna mazizoxolisa, zizabe zize nabo yini abazali bethu? Mabezabe kuye labazali bethu, hayi kuzajabulisa sibi, ngoba sizabe sibona ukuthi hayi umntandane bethu from today buphelile. Kodwa mabezabe bebuya nabo bezintandane babulawela abazali babo kumba bafowabo, asazi ukuthi bazabe yini gigithi khonapho uma bezokhuluma ngakho lokho, ngoba laye uzabe ngumuntu ofana nami engikhalayo lapha engikhona. Ngibuye futhi ngithi oGawule lo Joseph Chuma. Gawule lo Joseph Chuma, makuthi lina lili kulamafuthi eliwatholayo eliwadlayo abuya kuZandu, amnandi amnandi emlonyeni yenu. Lobo bunandi libutholayo lina kuZandu PF, dlanini ngobeni uhlukane lathi ungakhulumeli thina.
Studio 7 linjani? Hayi kuhleli kwezayo. Ya indaba le yabomnangagwa le ukubhadala isikweleti le, indaba evele ngekho ngitsho lezi abalaleli ngitsho abe-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngeke yabhadala noma ngingazi kwenzakaleni ayibhadali. Ayikho imali yankhulu endelele ukuzenelele lengqondo zabo lokwenza kwabo vele ayikho leyo mali, ayikho bashiyanani right nxa bezabhadala imali zolezo. Ngokuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF asozibanika izikweleti ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali.
Sari bonani, batala. Angicela lincede phela, ndokuyafaka i-audio yami lapho ukuthi lingede bakithi lami ngifuna ukuzizwa i-news zasekhaya. Mbona lokho kuthenya, cela lincede batala bami kumbe kule queue inxese sibaninga ngazi. Ningcede ngizilambele sibili, sisusi empty lamehlo abomvu.
Salibonani balaleli base Studio 7, siyanibonga ngomsebenzi eniwuyenzayo. Umsebenzi wenu muhle kakhulu. Ngicela ukubuza lo bathi nguJohnson Timba, mayethi yena siyale sisapota uNelson Chamisa. Asikwali lokho, kodwa ke sizomsapota uNelson Chamisa akuyiphi iparty ngoba iCCC wa-resigna.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje siligciba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo kaNcube. Ngisithi lisale lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk.